i-bill application zasicela ukuthi sifamele lapho leyo ebesuka endlini sengabe evalela ngoba kuma chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwe basitholile emergency squad izawuvathela. Apho ngasilike kakhulu ukuthi omanje abe-emergency squad bali ukuyenza udaba lolo kwase kusenzela ukuthi i-record task liyenze kuthiwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhotha abathathi yenze record linko transcribed. So yikho wenze ngani suppose ukuthi siye court
manje silungile kathe silungiswe nini ngoba
hayi ngithole ntambama vele ngabo half six then ngase ngisaziswa ngama-seven ujaji ukuthi ngifuna kufika secourt.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ade sithatha isikhathi eside ngoba kade si ama-court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona ecourt. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside siyesi.
Uthe kulamathuba amaningi okuthi icala lakhe lingesulwa, ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Manchester Scott kwaphamathe kakhulu. Injini awavalanye ipholisisi icala lokwenza umsebenzi wayo njengomshutshisi or njengomanje ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethandaba ephezulu singavumi ukuthi abantu abathethe icala lokudiliva impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphamanisile bese ukuthi liyafananga ngokuthilala leyokwenzile ngede eminyaka enethize ongumbe kuthi bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalele kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke ngokwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kulamacala amaningi ayedresayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe. So amthetho obala amboni ukwehlula kodwa akwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani othiwa i-Supreme Court but hayi akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye wababehambe ukuyambona ngempelaviki ephelileyo?
Bavumile ukuthi simbone and umuntu ojabulileyo kakhulu uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and ubesekwamukile but hayi umuntu ojabulileyo kakhulu manje vele uyinduna. So abantu ogotshelabo ezinye izibotshwa khonaphana azimphethe kahle